Namhlanje umhlaba jikelele uqale umkhankaso wokulimukisa abantu ngokuphatha langokwelatshwa komkhuhlane wemvukuzane. Ukusungula lomkhankaso abebandla leMthwakazi Republic Party namhlanje bacabanye ukuyasiza imuli ebhekane lomkhuhlane wemvukuzane emzini wempophoma kobulawayo. Umgcini sihlalo weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Ndebele uchasisa ngokubafuqe ukuyasiza unkosikazi Kelita Ponela.
Lamhlanje sihambe savakatshela eMpophoma kumama uPonela ohlushwa isifo semvukuzane. Sibone kusihlupha njengabantu bakomthwakazi ukuthi siyefika khona sibone. Safikana ukuthi ziningi izinto ezingama-challenges ahlangana lazo njengomuntu ongumama. Kasakwanisi ukusukuma, kasakwanisi ukusebenzela, kalaye umuntu omncedayo. Kulo mntwana nje ole 16 years laye uhamba nzima esikolweni ngoba semfice engekho nekubhadaleni school fees kunzima, laye ukuthi azibhadalele rent lomama kunzima. Kodwa ke njengabantu abakhulele esintwini sizamile ukuthi sincede lathi ngegrocery, sazama ukuthi sincede la ngerent ukuthi laye akwazi ukusizakala. Kodwa besicela nje ukuthi uzulu wonke ngendawo ezijiyeneyo la ngendlela zokunceda ezijiyeneyo, sihlanganisenini izandla sincedene nomuntu wenkosi athole ukuncediseka.
Umgcini sihlalo hlangothi lwabesifazana kuMthwakazi Republic Party unkosikazi Sibonile Latifa Banda uthi kubuhlungu ukubona umama efuthelwa engatholi sizo.
Sihambe sabona umama ogulayo eMpophoma, lakathe sinhliziyo yami lokhu ithintekile icabanga emuva ngobunzima lobuhlungu engibubonileyo. Kulusizi ukubona omunye umama ephakathi ephathekile ngendlela aphatheke ngayo. Njalo nxa ungumama uba lesihlelo esiphindiweyo, ucabanga ukuthi umuntu uhlale from 2012 kuzofika ngalesi sikhathi kungela lutho alwenzayo, kasakwanisi ukuziselela lokuthanyela endlini ukwendlula umbheda wakhe. Iqiniso lihle kuyabe kungimpilo bani ngapha ezibhedlela amadokotela astrayikile. Imali kayikho, kayeneli. I-economic meltdown isiyenze lokuthi ukudla nje okucacayo ukuthi akuthole uthola kuma-well wishers. Lathi nje njengoba sikade simvakatshele simphathele besimphathele khona. Kulusizi lokhuyana, ngiyafisa ukuthi ngabantu bahamba bezibonela.
Unkosikazi Kelita Ponela olemvukuzane enyaweni lenqulwini ubonye kakhulu abemthwakazi Republic Party ngosizo lwemali, ukudla lemithi aluthole namhlanje okubiza inkulungwane ezimbili zamadola.
Ngibizwe lami nguKelita Ponela, nge 58 years old. Ngihlala block 42/1373. Ngileke i-cancer enyaweni zonke kusukela ngangathi. Ngayaqalisa ngoJuni 2012 up to khathesi. Ile problem yokuya esibhedlela, ngoba esibhedlela bathi bafuna imali. Imali yangkhona bathi bafuna ama-user nama-runs ofithi angilayo. So khathesi ngihlezi endlini, angile ukukwenza, angikwanisi ukusukuma, angikwanisi ukuncedisa nasetoilethi, angikwanisi ukuvuka izini ukugeza. Hlala lo mntanami ole 16 years old. Uhlezi laye bengafundi isikhathi sonke lesi. Bengicela nje uncedo ukuthi lingcedise emntaneni ukuthi imncedise ekubhadeleni school fees, lemabhukwini, lekuma-uniforms. Lami lapha endlini ngicela ukuthi lingcedise ngokudla lokubhadala i-rent. Kude wakhathesi nanku senzuza uncedo kwabanye ihlobo zami ezivela khonapha eduze ezinsizileyo namhlanje. Bengicela abantu benkosi ukuthi nxa lindinga lindinge ku-0713-677-433 yikho ngu-WhatsApp. Nokuthi nxa kuyukuthi lifuna ukuzombona i-address engiyifakile, ngile ikhokheshi ku-0782-452277. Ngihlala eMpupho. Ngifisa ama-challenges kakhulu ku-medication esibhedlela. Ngiswela amabhandiji lemithi. Yikho ngingalitshela khona. Ngiyabonga kakhulu, ngicela uncedo kini bantu abalonke li.
Unkosikazi Ponela uthi imvukuzane ye-Kaposi sarcoma cancer yamqala ngomnyaka ka-2012 kodwa uqale ukwehluleka kakhulu ngomnyaka ka-2015 ngasenelisi kuzenzela lutho. Uthi sekumzimela ukuthola imali yokudla eyokuyatshiswa esibhedlela lokuzigcina. Okwamanje udinga usizo lwamakhulu ayisithupha amadola eMelika ukuze ayekwelatshwa eHarare, njalo uhlala lomntwana ofundayo usizwa ngomakhelwane. Kusenjalo umkhokheli welinye lamacele eMDC unkosazana Thokozani Khuphe owasinda kumkhuhlane wemvukuzane yebele ukhuthaza abantu ukuba badinge usizo lokuhlola lokwelatshwa usasemasinya, ngoba yena wenelisa ukwelatshwa masinya wasila.
Thina njengeThokozani Khuphe Foundation akhankasela ukuthi kumele ukuthi kube lamaklinika emawadini wonke angu-1958 ukwenzela ukuthi abantu babe lezibhedlela eduzane labo, ukwenzela ukuthi bahambe phela bayehlolwa le imvukuzane okuthiwa yikensa. Sakhankasela ukuthi ikensa kwi-treatment yangkhona ichiphe phela, ngokuthi kathe sizathola ukuthi kulezibhedlela ezimbili kuphela ezelapha ikensa yibulawayo impilo yeparingathi yeHarare. Bonke abantu eZimbabwe kumele ukuthi bahambe beyelatshwa ezibhedlela ezimbili lezi, akungeke kweneliseke. So sifuna izibhedlela zisabalala indawo zonke, abantu bechekwe, abantu benelise ukuthi behambe beyelatshwa besilwe phela. Ngakhankasela ukuthi kumele ukuthi kube le mithi ezibhedlela okuthiwa yi-chemotherapy, kube le mitshina omamogram, kube le mitshina ekuthi kuyenzwe okuthiwa i-radiation therapy, ukwenzela ukuthi phela imvukuzane ingabanjwa isicobodiswe pheliphele. Yikho esakwenzayo njengeThokozani Khuphe Foundation. Njalo senza ukuthi abantu bephumele egcekeni ukuthi beqale ukukhuluma ngomkhuhlane lo. Abantu bekunzima ukuthi bekhulume ukuthi balemvukuzane, bekuyinto akade zisabeka, akade iyimfihlo.
UmaKhuphe waqala inhlanganiso ekhankasela ukwelatshwa komkhuhlane wemvukuzane eyeThokozani Khuphe Cancer Foundation ngemva kokwelatshwa wasila. Kungalesi isizathu uMakhuphe ekhuthaza uhulumende ukuba ayakhe izibhedlela ezelapha imvukuzane kumawadi wonke elizweni, ngoba okwamanje Impilo Central Hospital leParaNyathwa Hospital yizo zodwa zombili izibhedlela ezelapha imvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.